ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 19 kwenkwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Zokugcina imali yama bond notes amatsha emigoqweni eZimbabwe. Nesikhathi uhulumende esithi uzalungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS lenye imali.
Kulamadola amatha, brand new, nama-$2 amatha. Kukuthi aprintwe nini, thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminista uyokwazi ukuthi uaprinte nini, kodwa kulanto asitele yona.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi wonke lokhu kubaselwa ngabantu abangafuni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Umumo okhona lapha kukhanya ngani kule supportage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini labo abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje.
Abadabuka kwele Zimbabwe babukisa ezamasiko kwele Melika.
Abanye abangama-Americans babuya khonale, abanye babuya bevela eSouth Africa khonale befly bebuye bezoyenza bezojoyina khonalokho esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale izindlapho bakhanti zethu khonale.
Lingakhuthwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Lokhu libona ntuthu iqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zokugcwele imali yama bond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesindo sama real time gross settlement kumbe RTGS lenye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube, umgcinincebo kahulumende weZimbabwe, esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali eningi kangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu lo Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokho okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensida kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla unkosazana Britting Bovu uthi lokhu kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensida ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
I-5RTGS nxa uyithwele iyi-5RTGS ingaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50RTGS. Kuyathiyana ama-rate akhona eyomuntu olemali esefonini lo muntu okhethe imali esandleni. Esefonini kuyabi kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe isesandleni kuba ngconywana kodwa lakho akula kungcono ngoba akusaphileki.
Khona ku akulilimazi nxa lithenga lithengisa
impahla. Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomba ukuvuka isikhona nje, kwaphomba ukuvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawe ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerate eyayikhona ngalelo langa. I-10RTGS yayisakunika i-1 le idola leMelika lele. Wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa kwaphomba ukuvuka kutshintshile kathesi sesa imali zethu zonzana sezihlezazaba eroded aziselavala zisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele seyoda.
Sizwa njalo kutwa kula ma bondi amacha. Avela ngapi kuna pozo kutwa akwele
mkwakwele. Suwa kona lati asekwele. Ewe banti nisuwe wia asekwele kuplek market. Kula ma dola macha. Brandi ni ula ma $2 za macha. Ukuthi aprinte nini tinazange sazi sengawa. Sange sibe kwazi. Uminister nguyo kwazi ukuthi aprinte nini. Kota kula ntastele yona. Slindela tu kuti sizu kuti kati la ama dola ase macha avela ngapi. A printwe nini? E printwe ngubani?
Sizu njalo kutuwa kwa...
Ngoba hii wase vulele njalo ngapa ezi mali nizanga pande wa mazo. Ngoba nga leye tisi nenga kulu. Uso kutali kuti wana babu ye ngapa futi wa kukulu ze konoko kukono kwa ngapande kwa lizu nga maresa pezulu. Tinaba nye ngapa sasala singa lalutu.
Sizu kutuwa njalo kwa kusasa kule $500 million eza fawa kumkambo we mali. Besele kuzwile ini konoko?
Ndabe sizibona kuma Twitter lemanyuzini kodwa yena uminister phela akakasheli lokuthi leyo 500 million uyithethe ngapi kubani yi 500 million esifom kuyiza ku Twitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngapi sinje soyabuzana ukuthi kathi uyithethe ngapi leyo 500 million all of a sudden ngeva kokuba ama rates ekhwelile ku parallel market abaphezulu kangaka kwabonakala ku printwe ama bond amasha yena usengovuka sengibe 500 million ukuthi ukuthi nguye phela thina babantu besaba ukuthi yena nguye obuye ngapha ku black market wazothenga imali.
So ke kodwa kolo
kwe yebo yikho kwenzakele ubuye ngapha yena la mara TDS akhe la a print leyamatha wabuya ngapha ku black market wakhweza ama rate wathenga imali ngakho sethele imali sikwandu sesithi kusasa ama rate kumele abuye le back to normal
ye khuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo
hayi as long as lokho sebenzi RTDS mina ngikubona ukusenzakala
kodwa umnumzana believe gawule webandla lezana PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama RTGS njalo lentengo yempahla eGNAyo
umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjengazene zokukhweza nje ama prices willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kade vele ama prices akhwelelani kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku kugama ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
kulapho ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile lento zakhona ethi ezinye thola ungakhangela ichibukwela leyo ukuthi utshwala uphewa eyo ukhwela ukhwela njani vele kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu bezwe bekhweza nje izinto zonke ezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona ukutholakala phakathi kwelizwe kuyini abokubalahlekeleyo ukuthi bakhweze le fuel yakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho kumangalisayo kwaba ukuthi kuloku ganga
kodwa siyabona mpeli RTGS gathi ungaya emkambo lo yokuthengiswa khona emagqwaqweni isiku 125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleni kolo kugawula
khonokuba kuhambi kuhle njalo kids kuyathengisa ukuthi into zimanga kuhle nxakuthi kathi into ezomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale kublack market nanani into zenezo yizo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonoku kutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenziwa khona okuhamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa yilo kuze nama-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla soku esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uya le sandla naye silukhuni ukuthini adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlinisa uhulumende ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona kakwazi lokuthi uyenza
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxabesebona bathinta imali bona basegcigeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye bathumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcigeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonokho so nxa kungaqedwa khonokho abantu bazathi uhulumende uyakulo mlandu kutho ukuthi uyakuyekela khonokho kutho ukuthi ngezinye indlela kakuboni ukuthi kudinga ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwa
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uMoyi uRandolph Sims owayesaziwa ngokuthi ngucomrade Coltrane Chimurenga owayekunhlanganiso ye-December 12 movement ube yindoda emadodeni. Uthi uColtrane Chimurenga odabuka kwele Melika
walwisana lenketabechabi yabamhlophe eZimbabwe lakwamanye amazwe njalo lezitsheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamanye amazwe agoqela eleBhrithani, ilizwe leMelika lele-Australia. USims ubhubhe ngolwesibili kwelemelika. Ubesaziwa ngokutshengisela emigoqweni esola okwenziwa ngamabandla aphikisayo kweleZimbabwe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Rihanna masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
isukanda balamdla kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke ngicoxa lo nkosikazi Koniman yena oyi board member ye Southern African Community in USA khonapha ke kwele Melika isakhu igangelana lezamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke ilo mcimbi omkhulu namhla khonapha e Silver Spring esabelweni seMaryland. Ndisakwamukela kukhikelo nkosikazi Mani.
Yebo, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Wena unjani?
Ngiyaphila.
Uhamba njani khona ngapho kusakho?
Isakho ba isiqalise last year ukuyenza i-festival le, but yona ibisi yaqaliswa kudala mtichari. La America, especially indawo lezo ze-Maryland le DC le Virginia, abantu bazi kakhulu indawo ze East and West Africa, abakwazi ezethu ngapha ngaphansi kweAfrica. Sabona ukuthi kuyabe ku-right ukuthi yenze yethu i-organization ezakhuluma ama-countries awethu awe-Southern Africa, and wonke ama-countries ona lawo esilawo ase-SADC.
Yiwo
ama-countries esilawo khona.
Ye, masikhangela ke singathi lina vele lihlose ukwenzani khona?
Sifuna ukutshela abantu be-America ngama-countries ethu ukuthi senzani i-culture yethu, lokuthi kuyini okuhle okusema-countries ethu abangahamba beyokubona, abantu abangaziyo nge-Southern Africa, ngoba baningi abangazi. Abaningi ungababuza ukuthi uvela e-Africa bahle bethi, oh, uvele e-Nigeria, uvela e-Cameroon. Ama-countries ethu abawazi. The only i-country eyodwa abayazi i-South Africa ngendaba kaMandela, yabo?
Yes.
So yikho science i-organization le ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi iphathi le kaMandela i-country le lapho kuvela khona. Kulamanye ama-countries surrounding i-country kaMandela i-South Africa abenza lapho izinto ezinhle that we want them to know about.
Lapho-ke libukisani khonapho?
Njenganamuhla kuzaba labantu abazagida indlela esigida ngayo ekhaya. Kulo muntu ozakhuluma like ukuthi abantu ekhaya baphila njani, like emakhaya, not edrobheni, ngoba abaningi ngokwedobho bayakwazi. Like ekuseni abantu babanye emakhaya basavuka besiyathatha amanzi, sibatshengisele ukuthi amanzi siyathwala njani, kumbe inkuni abatheza inkuni, lokuthi inkuni zithwala njani, lokuthi umlilo senza njani, sipheka njani. And singabatshela nje anything as a culture zethu esizenzayo emakhantini ethu.
Singathi-ke nxa sukhangele abantu konoke lekubukisayo bakuthakazelela yini?
Kakhulu. Kungibona ukuthi yindaba esiyaziwa ngabantu abaningi, so kuyagcwala. Bakuthakazelela khona lokho esikwenzayo kakhulu, ngoba siyanika abantu amatafula ukuthi wena uvele e-Angola, nasi itafula yakho, tshengisa we-Angola ukuthi e-Angola lingani ne-Angola. Lina lise eMozambique, lina lise Zambia, Malawi. So bonke abantu bayabuya nje khona kubezokha, sebebaningi futhi ababuyayo. Sathi sikhalisa ngokungabantu abalutshwane, but sebebaningi abantu abathakazelela khona lokhu. Abanye abavele emakhantini ethu, but bathakazelela lokhu esikwenzayo, so bayabuya. Even abanye abangama-Americans babuya khona. Abanye babuya bezela e-South Africa khona le befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo, ngoba yinto esikhanya isizwakale even lasemakhantini zethu khonayo.
Singathi ngaphandle kokugida, okunye likwenza khonapho ukuthi lifundise isiko kuyini?
I-spirit esomuntu ukuthi singabantu banye, even though sivela emazweni, yes, emazweni angafaniyo, singabantu banye. So siyakhuluma ngobuntu bethu ukuthi lapho sivela khona kunje, and izinto ezinye usiko lethu yilolu njengezweni lapho yabuzela khona.
singathi libona sibele kunceda kakhulu ukuthi abantu bave sizwa sebuthi hayi laba bantu balesikwelinje lelinje lelinje.
Oh yes, ngoba abaningi sebethakazelela ukuthi bezibonela izinto lezekhaya. Yabo ukuthi ekhaya kunjani lapha lapha emazweni lapha esikhona akufani lasekhaya lethu lawo you can imagine ukuthi ekhaya ungayenzakala into i-community yonke iyabuya you know ekhaya izolibonisa kumbe kuhle kumbe kubi. For example engakukhuluma ngakho lasey ukuthi umuntu ungayecharge emakhaya ethu ungalungiselela abantu abangu 100 abazabuya ngoba lo ominvitileyo uzabuya lomunye futhi. So kufanele ulungise ukuze kuzadliwa ngabantu abayedlula 100 ngoba ungayenza 100 njengoba besenza lapha e-America. Siyaphela ukuthi izinto zethu zone zezekhaya ezobuntu that we try and esizama ukuthi sitshele abantu ngakho ukuthi linonxa lisibona sila lapha sivela khona siyenza into enje leli yenza so la thina siyenza so ekhaya. And bayakuthakezelela khona lokho ngoba babona ukuthi hayi alibandluli. Liyamukela wonke umuntu obuyayo ngoba kuyisikhathi sokujabula. Even nxa kuyisikhathi sokukhala kula zawuthi ofanele abuye ngulo lalo lalo akula kubandlulula. Uyabuya obuyileyo liyamamukela you know ngobuntu bethu.
Yes, siyabonga kakhulu Zulukandaba. Lamhla-ke besixoxa lo nkosikazi Connie Mann oyi-board member ye-Southern African Community Organization khonapha kwele Melika. Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Mann.
Alright, lami ngiyabonga
manyama bayawagcina masebawa
owamanje-ke sike sizwe esiphathelane labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nomaliswa Msasiwa, yena ongusomabhizimusi ongusakhulayo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Fresh in a Box. Ngibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sixhumane laye sixoxe okuningi mayelana ngale nkampani yakhe njalo isimo somnotho. Noma ngiyakwamukela kuhlelo, nansi isimo somnotho silokhu sigugudeka, abantu bayakhala besithi imali ayisabambeki ikakhulukazi idola lemeleki. Lina njengabosomabhizimusi lisayenza imali na?
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. So nxa sikhangele isimo somnotho elizweni, i-industry esikuyothela njengebhizimusi ihlelele ukuthi ihlose lapha abantu abasurviva ngakhona, that which essentially is the food industry. So it's not ideally perfect, akukho ngendlela, kodwa siyatotoba. The US dollar gets tough in the market, the local currency RTGS ayincedi ngalutho, and the fact that uhulumende has no holds and has never or hasn't fully understood the impact of the black market into everything that we do, we're forced to stand in limbo. I think wonke umuntu sihlalele thembeni, you know, that's our greatest currency. Ukusebenzeka kwe-business is mostly because of a dedicated team.
Ama-bond note alokhe elahle i-value. Siyezwa abanye abosomabhizimusi besithi sebefuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela. Pho kumele kwenze njani ngoba eningi labantu abalala idola lemelika?
Nxa sikhayela izinto ngomumo wakhona, idola lemelika likhona ebantwini, alikho in the overall system that is controlled and regulated by uhulumende. So uzathola ukuthi bakhona abazakwanisa ukuthi bethenge, but amabhizimusi afana nathi lamanye amakhulu kuba lokunzima because sisathungamelwa and were regulated by uhulumende. So uzananzelela ukuthi whilst the black market goes crazy nge-value ye-bond note, we have sensitized ourselves njengebhizimusi ukuthi kulezi izinto ezingajintshiwe nsuku zonke. Sokusifundisile thina njengebhizinisi elincane ukuthi kumele sithi ukucabangisisa especially ngama-customers ethu ekugcineni ukuthi kuba-affect-a njani sidlala njenge-black market or sidlala njengebhizinisi that is ethical and is about the people.
Ngibale kukhasi likakhudakhwashe Msasiwa ukuthi njengenkampani lisanda ukulahlekelwa imali eningi ngenxa yalesi simo somnotho esilokhu sigugudeka. Usupply wenu esithi ufuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela, kodwa lina lihola ngebond. Lokhu kusho ukuthini nxa sesixoxisana ngemali eliyenzayo?
Into esiyikhangeleleyo thina ukuthi loba kunzima kanjani sizaqhubeka ngebhizimusi. Akula bhizimusi elihlala li-positive profit line. I think konke ngithi njenge-fashion box kuhlelele kuthini. Our main vision is that we won't give up until it's a case yokuthi kuzamele omunye umuntu elayithe cheese iZimbabwe. That will have to be us. So it wasn't the best of days, it was unpredicted, but we've had good days and good wins.
Ngibuhlelo noma unikeza bontanga abangawusomabhizimusi amazwi enkuthazo.
Amazwi ami enkuthazo azaba ukuthi never make decisions based on your current situation, make businesses based on the situation where you want to be, and then make sure that even in the harshest of conditions it brings out the best in you, that you bring out the best of your conditions.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. I hope that especially abalaleli bakho abuya in the diaspora, in terms of Fashion Box we have a facility yokuthi lingathengela abantu abangkhaya ukudla, and we have affiliate shops where you scan and go. So in terms of people in the diaspora, you can scan and go.
Na ngunkosikazi uNomaliswa Msasiwa isikhathi yiso esingasavumi. Mthakazo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwe phela ukudibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi 2 kwane lokwanamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazo omuhle, bye bye.
So ngikhuluke Mike Hove, sike sikhangele ke ezikhangelelani ezibhekane lokholo lwesiKristu silontuka imigomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labalaleli kunye lababukeli indawo yonke.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomthumayeli isahluko sesithathu ivesi ngelesithumi lesikhombisa iIngilesi 3 ngesilungu verse 17 ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzawubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo ngokubana kuzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo, sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba le-ke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nenamhlanje ngokuqakatheka kwelothwa isikhathi. Ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba silutshwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomoni ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba abalungileyo nabakhohlakeleyo uNkulunkulu uza kubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundi weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingavikwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga, abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwakho konke isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula yithi kukwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomoni yakubona khonokho, yakunanzelela ubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. into enhle ukuthi uNkulunkulu akukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena, uNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila lesikhathi ulaso. uNkulunkulu wakubeka ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila, ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomon uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela, ungazi wathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho kungakaziwa ngomunye umuntu uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo ungena lwana owenza izinto ezamukeleka akhona kuNkulunkulu kuphela, kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizamini ukulunga, singazisayikela silahlekelwe indlela, ngoba elinye ilanga sizawaphendulela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitsho labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli engakafiki babesazi ukuthi umuntu ongumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungela nhliziyo embi, ungela lunya, ungacindezela abanye, ungela nhliziyo yokubulala, ungela nhliziyo yokuthakathi, kodwa ule nhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. uNkulunkulu abelata silondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda, sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga, silungile sikhohlakele, imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele Baba Thixo ngile, sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti sezenza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi, ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlule emhlabeni sitshiye amagama amahle lezulwini kulosi zisamukele, zisithokozele, usiqondise, usilondolozise. Sivela manje zobonga ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders libe nguJikile Obhanqa 0-0 lele-Herentals kumdlalo wenguqu odlalwe namhlanje e-PF. Kweminye imidlalo, Manica Diamonds 1-1, Chapungu 0, Chicken Inn 3, Capes United 3, Mushwane 2. Ukuthi sikhulume-ke ngokwenzakala kuphoso sile ngcwethi kwezemidlalo, uMnumzana Muzi wethu Hadebe. Baba Hadebe, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngizingelele labalaleli.
Ye, ngamafitshane-ke buhamba njani kuphoso khona?
Ungathi izinto kazihambi kuhle kuqembu le-Highlanders. Ngibona ngathi inkinga yabo enkulu yiyona le yokubana bayehluleka ukuhlohla. Bayakwenza konke nje okumele kwenziwe kumdlalo wenguqu, kodwa behluleka phambili ukubana behlohle. Kuthi ukubana emdlalweni engu-8 sebeluze emthathu, badrowa engu-5, kutsho ukuthi abakahlohli nje enkundleni ye-Bubba Fields. Sikhuluma nje lonyaka
bangakulungisa njani khonokho?
Kukhanya kulobunzima namhlanje, kukhanya ngathi umqeqeqi uMatinda Ndlovu lapho sikhuluma laye ngemva komdlalo, ukhanye engathi laye ungathi usecitshelwa ukubana kuyini okungabe kuhlupha iqembu. Wasekujikela-ke kunthatheli yezindaba ukubana kube yibo abangakhuluma ukubana mhlawumbe kuyini okwenzakalayo, mhlawumbe nguye oseyehlulekile, mhlawumbe kulokunye okukhona okungabe kusenzakala eqembini. Ngibone ngathi kusele kancane ukubana atsho lokhu okucinywa abantu
abaningi.
Iqembu le-Highlanders lingabe lenze lokhu abakuthi yikubotshwa ukuthi bengahlohli.
Siyabonga kakhulu-ke Hadebe, isikhathi sesiphelile, ungathole kusasa. Ingcwethi kwezomdlalo uHadebe Muzi wethu Ade besambawa kakhulu. Sangahluka nothi sikhangele okodwa nje kade ukukhokhela namhlanje. Sokugcwele imali yamabhondi notes kwele Zimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngoKip Stube.